iningi labesifazana abesenelisi ukuthenga imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba intengo yayo ingeneliswa ngabanengi okubangela ukuba iningi ligcine liphila nzima ngesikhathi besemfuleni. Unkosazana Gugulethu Masuku uchaza isizathu sokupha imvunulo yabomama kumantombazana angamachumi amahlanu eKhilani Squatter Camp.
Ngile 18 years. Lapha ngilande ukuzodonate kwabantu abahlala kwi-informal settlement eseduzane leKhilani. Ngizoba ngilanda amankazana specifically, ngizobaphathela ama sanitary way so that they have, because these days sanitary way emashop isidula, so ngilande ukuzobanceda. So lapha ngilandu uzonceda amankazana awu iphakethi ekade ngiyilungisa bekule pad lesepa kwenza ukuthi amankazana akwanise ukuzilungisa bengela trouble.
Induna yeKhilani Squatter Camp umnumzana Thoni Ndlovu wamukele ngenjabulo isipho lesi.
Hayi uhlelo namhla sibili hayi siyalwemukela kakhulu ngoba yilo lujabulisa ebazalini ukuthi abantwana baziphathe ekukhuleni kwabo bengabi lobuchapha kibo.
Uthandekile Ndlovu omunye wabathole isipho semvunulo uthi ubevele esephelelwe ukuthi uzothini ngalesi sethekeli senyanga zonke esilanda abesifazana.
Hlelo sithathu sisidale yanceda ngoba ngingathola indlela zobana ngiziphathe njani njengomntwana oyinkazana ubana ngingazithengisa umzimba wami lokuthi ngikhule kuhle abantu abadoda bengadlaleli kimi. Uzanceda ngoba sengitholile amaphedzi okubana lami ngiwasebenzise noma sengiyenile kuphila ukuthi babathi besingaselayo amaphedzi kulesi sikhathi.
Onakekela amantombazana eKhilani Squatter Camp ngaphansi kohlelo lwe-Sister to Sister ukhokhelwa yiNational AIDS Council. Unkosikazi Nompumelelo Dube ubonye kakhulu isipho lesi.
Mina ngingumento ku-Sister to Sister organization inaki. Abantwana abamankazana ngikhangela abantwana ku-10 to 25, ngibanika ulwazi ku-SRH, ngibafundisa ukuthi bazivikele njani ukuya baphuze kule abstinence ukuthi baphuza ukuya emacansini lokuthi bazivikele njani ebantwini abangobobaba nxa betshasana labantu abangobobaba. Njalo nxa kuwukuthi sekwatshasana lomuntu ongubaba ukuthi uyabe efuna ukumbamba kumbe umdlengula, akwanise ukuthi azivikele njalo, akwanise ukuthi abe lomuntu oyi-one, akwanise ukuthi akhulume laye, akubabe le-secret. Nxa uhlelo lanamhla mbona thi uzamphathisa ukuthi i-information embanika yona izafanana futhi layena le abazayithola namhlanje, okunjengisa ukuthi abantu abami bazabe bekwazi ukuthi into engibafundisa yona angibafundisi ukuthi lapha kodwa kuhlangene nje iZimbabwe jikelele. Njalo kulabantu ababakhumbulayo njenge-ejona le encane.
Amantombazana alitshumi lanhlanu athole isepa lemvunulo yabomama engabanceda inyanga ezimbili okulethe injabulo kwabanengi ngoba inengi alisenelise ukuyithenga emavinkilini ngenxa yokukhuphuka kwentengo. Abanye sebephila ngokusebenzisa esebenza kanengi loba nje kulodubo lwamanzi ngoba kumele ihlanjwe ihlale ihlanzekile. Amankazana amanengi aweZimbabwe njengawo wonke emhlabeni jikelele asethomba esesemancane njalo akenelisi ukuzithengela imvunulo yokusebenzisa nyanga zonke. Abanye bagcina besebenzisa izichibi ezingahlanzekanga okugcina kudala imikhuhlane. Okwamanje ezweni imvunulo yabomama iqalela kumadola amathathu kusiya phezulu ngesizathu sohlonzi lwawo. Ngimele iStudio 7 ngiseKhilani kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.